ugwalo lolu lwamukelwe nguZulu ngendlela ezehlukeneyo. Iningi lincoma umsebenzi wakhe wokuzama ukulondoloza imbali yakhe kanye lelizwe leZimbabwe. Lolu gwalo ngolwesibili phakathi kwezintathu athi ufuna ukuzilova. Olwesithathu uthi uzalukhipha ngomnyaka ozayo, olwakuqala ulethule emnyakeni odluleyo. Ugwalo lolu lulandisa kakhulu ngabakhokheli belizwe abathi owayengumongameli uRobert Mugabe lomuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Luthinta njalo umuyi owayengumkhokheli webutho lesizwe umnumzana Solomon Mujuru. Ngalokhu uZulu usole kakhulu indlela umlobi akhetha ngayo ukuloba ngabanye abakhokheli etshiya abanye. Kukanti abakhokheli abanjengomuyi umnumzana Joshua Nkomo owayekhokhela ibandla lezaphu kanye lomongameli we-People's Rainbow Coalition unkosikazi Joyce Mujuru balendima ebalulekileyo abayidlalayo embalini yelizwe kodwa abakho kulolu gwalo. Umnumzana Ambrose Sibindi obebuye emcimbini wokuphawulwa kwalolu gwalo uluncomile ethi njalo ukhuthaze abantu ikakhulu emhlubuleni weMandebeleni ukuthi babhale imbali yabo ukuze ilondwe njalo kube lolwazi oluqondileyo ngembali yabantu abakulumhlubulo.
Ngibona ngathi bukuleli kimi liqakatheke kakhulu ngoba ubhalansile izinto zonke ukuthi impilo empilweni ayisiyo ukufunda kuphela, impilo ayisiyo ukuthi ube lomkakho lemu yakho kuphela kodwa lusendo lonke le-community. So ngokunjalo ngibona ngathi hayi kimi libukelihle esifundo, kodwa isifundo engisifundileyo ukuthi asifundeni lathi njengabantu abamnyama ukuthi ke sifunde ukuthi lathi ke sibhale imbali yethu ikakhulu thina abangabi emathebelelendi.
Lolu gwalo luqukethe njalo lembali yesikhathi uMtambara esuka kwelemelika ephenduka kuzwekazi le-Afrika naseZimbabwe kuze kuyefika isikhathi esiba ngomunye wabakhokheli ngesikhathi sikahulumende womanyano. Umlovi ulandisa kabanzi ngendlela iphupho lokufumana iZimbabwe ekhululekileyo elaphunyuka abaningi. Umqondisi we-Shalom Trust umfundisi Angustin Sibanda uncome ugwalo lolu ethi lukhuthaza abatsha ukuthi bafunde bajule ezifundweni zabo ukuze benelise ukuloba ingwalo ezifana lalolu.
Okokuqala, kuyakhuthaza ukubona uMtambara uprofessor ebhala kunika intshukuntshu kwabaningi abatsha ukuthi kabafunde, sifunde nini sonke ni lathi, sibe labo siqhuca mfundo be-robotics, sibe labo siqhuca mfundo be-astrophysics, whatever, lathi sibe lolwazi.
Umnumzana Alfred Ncube olilunga le-MDCT ekhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe uthi lokhu kuyakhuthaza ukuthi abantu besigaba seMathebeleland labo bazibhalele eyabo imbali ikakhulu ebandla lezaphu.
Nginakaluthi luhlelo oluhle kakhulu considering ukuthi abantu beZimbabwe yasula culture yokubhala, not necessarily yasula culture, were not well published. Ungahamba kwamanye amazwe uzabona kupublishwe ingwalo ezitshetshiyeneyo, for example abo Julius Malema, oJacob Zuma and many other politicians. So it is inspiring us ukuthi sithi lathi we challenge to publish.
Usikhwica Mfundo Mtambara uthi ibhuku leli landisa ngembali yakhe ekwelemelika nalapho esuka esebuya ukuzosebenza kuzwekazi le-Afrika lokungena kwakhe kwezombusazwe. UMtambara wayengumkhokheli wecele le-MDC elaxexebuka kwelikamnumzana Morgan Tsvangirai njalo wazakala ngokukhokhela izifundi ezekolishi le-University of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.